Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalala umkhankaso we-vaccination. Singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma WhatsApp groups. Engathi ama groups ayedlula about 40 aqoqela abafundisi lagoqela abantu nje zakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi olu chasisayo kahle ukuthi li vaccine vaccination le ihamba kanjani lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection njalo abanengi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini bese babuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection so le 70% ithe hayi bengeke bavuma kuleyani 30% ebithe yavuma enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala bangeke bavuma kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjection izakwenzani njalo nxa besizwa kuthiwana ivele eChina abantu bahle babe lomnye umqondo ngoba iChina abantu bayikhangela bekhangela izinto ezivele eChina ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabo kwasidawu ngokugqoka nje kweviki mbili kabe sokuqamukile kumbe isigqoko sabe sesidabukile ngibona ngani kuba lalowo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso enenge ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe li vaccine imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights uhambiswa kwabo udaba labo lokuyane court kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono sime mbijana
njengabezinkonzo kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le
yethu yabe sichasisa ukuthi hayi khona nje ukuhlatshwa injection ukuvikela lolu daba lwe-COVID akumelanga kube ludubo kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Ministry of Health angene kuchasiselwa abantu ukuthi li vaccine njengale wile eChina yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo isike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumende kachasisele abantu ukwenzela ukuthi lokhu ikho kuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokhu abantu abalakho ngale i vaccine.